soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 13 Nhlangula 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kunzima masikhangele udubo lemali engekhoyo izweni siqhathanisa lemisebenzi yokulungisela ama-elections le ebuyayo. Kunzima kakhulu ngoba akusela yona imali yokuthi uyenze noma uyiphi umsebenzi emncane emkhulu kumbe enjani.
Abezombusazwe bahlaba umkhosi omkhulu ngodubo olubhekane lelizwe lokusilela kwemali emabhanga lapho belungiselela ukhetho lomnyaka ozayo.
Indlela osokufunywa ngayo langabantu kufanele ukuthi bahle bakubona ukuthi into leyi i-wrong, baphange masinya bakulungisise okuyinto lokho. Ngoba yikho kudala ukuthi ufuthi ukuthi abanye abantu bagcina sebebophisana lamanjuzipepa ngoba akuncedi ukuthi uyehlala ungu-editor uyekele ukuthi ukhangele ukuthi ubone ukuthi istory osibhalayo asilabe ufakazi, usibhale wena ukwazi ukuthi asilabe ufakazi.
Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ephume kuphephandaba le-Daily News lamhla ethi sokuqhamuke ukuxabana phakathi kwaleli bandla. Uhulumende uthi akusavunyelwa ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ngoba ilizwe lichaye inala lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Iningi labantu eZimbabwe jikelele ikakhulu abezombusazwe lihlaba omkhulu umkhosi ngodubo olubhekane lelizwe kudaba lokusilela kwemali emabhanga lapho belungiselela ukhetho lomnyaka ozayo besithi kuphazamisa inhlelo zabo ngoba amankampani abasebenzelana lawo afuna imali phambili. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilizwe libhekane lokusilela okukhulu kwemali bengayitholi emabhanga. Imali yebulenjini iningi labo somabhizimisi abasavumi ukuthi abantu bayisebenzise ngoba bethi amabhanga awalamali kuyahlupha ukuyithola labo. Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe kunzima ukulungiselela ukhetho ngoba kudingeka imali kodwa ayikho ezweni lemabhanga.
Kulobunzima masikhangele udubo lemali engekhoyo izweni siqhathanisa lemisebenzi yokulungisela ama-elections le ebuyayo. Kunzima kakhulu ngoba akusela yona imali yokuthi uyenze noma uyiphi umsebenzi emncane emkhulu kumbe enjani. Ayikho yona imali yokuthi ukwanise ukuhamba nje ukwanise ukuyenza amaphepha, ama-flyers, ama-posters.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kuzaba nzima ukuba abantu bayebhalisa ukuvota ngoba abanamali njalo lelizwe alilamali.
2018 kunzima kubo bonke abantu ngenxa yokuswelakala kwekheshi. Ngibona ngazathi yikho kuzabangela ukuthi kube nzima even lokulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo ngo-2018 ngoba uma kungaqhubeka isimo sinje kuzaba nzima ukuthi abantu beyevota lokuyarejista ngoba abantu basitshona besemalayini okumelela imali.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana kucaca phulu laye uvumelane loMaphosa ethi abantu balala emabhanga njalo gaboni ukuba bazazinika isikhathi sokuyabhalisa ukuvota okuzadala uhlupho lwabathenga abantu ukuba babavotele.
Okutsho ukuthi abantu abanjalo akula kuthuba lokubana bazinike isikhathi sokuthi bazwisise ukuthi kuhamba njani kwezompolitiki njalo bazwisise ama-program ama-party ajiyeneyo. At the same time kwenza ukuthi kube lula ukuthi nxa ufisiya kwe-election thenge abantu kwazise ukuthi umuntu olama-resources okuthenga abantu nomuntu oyabe cupha kuhulumeni ngoba kule culture yakucupha esikhwameni sikahulumeni.
Iningi labantu emadolobheni lemaphandleni sebephila nzima ngoba bengela mali. Abagulelwayo bathola nzima ukuya esibhedlela ngoba izibhedlela azikaqali ukusebenzisa imali yebulenjini. Iningi labantu lithi ngenxa yokusilela kwemali ezweni ukhetho oluzayo luzaba nzima ngoba ababusayo yibo abalemali njalo balakho ukuthenga abantu ukuba babavotele. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumele lomoyo.
Ibandla leMDCT selilandule imbiko ephume kuphephandaba leDaily News lamuhla ethi sokuqhamuke ukuxabana phakathi kwaleli bandla kubangelwa liqhuku elizama ukuvimba umkhokheli walo uMnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi ancintise emele umanyano ozanywa kukhetho oluzayo. Iphephandaba leli lithi umsekeli kaTsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe ukhanya isebenza lo nkosikazi Joyce Mujuru ekuvimbeni uTsvangirai. Iphephandaba leli lithi ixuku likaMakhuphe lifuna umanyano ukhokhelwe nguMujuru. Kodwa embikweni eliwethule lamhlanje ibandla leMDC lithe konke lokhu kungamanga njalo imbiko ememethekiswa izitha ezizama ukubhidliza leli bandla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomabhalane obona ngokuxoxwa kwenhlelo zeMDCT uMnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Isitori esiphilayo umsebenzi wenewspaper ukuthi nxa ungezwa ulutho ngami Ntungameli umuntu wokuqala ukuthi ukhulume nithole icomment yini. Nxa kuyukuthi ulobufakazi bokuthi bona into okhuluma ngayo nampu ubufakazi ngalile ukukhuluma, uzakutsho ukuthi hayi uwalile ukukhuluma kodwa ubufakazi bami nami. So lokho sokusenziwa iDaily News ukuthi akulabo ufakazi, awukhulumanga lo muntu wangikhona, uqonda ukupheka isitori uyinewspaper uyesifaka usifake kufront page. Kuyesabisa lokho, kuyatshengisa lokuthi lo muntu lo osenza inewspaper yeDaily News ulohlupho, ngoba ke inewspaper nxa isinje igcina isenza ukuthi abantu bangayithembi. Kulokuyithenga kwangikhona kuzakwehla ngoba abantu babengasathembi izitori abazibhalayo. Into eyangisayo ngabantu abale ngqondo ngendlela osokukhulunywa ngayo langabantu, kufanele ukuthi bahle bakubone ukuthi into leyi i-wrong, baphange masinya bakulungisise okuyinto lokho. Ngoba yikho kudala ukuthi ufice ukuthi abanye abantu bagcina sebebophisana la ma-newspaper, ngoba akuncedi ukuthi uyehlala ungu-editor uyekele ukuthi ukhangele ukuthi ubone ukuthi isitori osibhalayo asilabufakazi, usibhale wena ukwazi ukuthi asilabufakazi.
Akula ngisho kumbukukhulumisana kube kumbukungavumelani kwezinye indaba okungenza abamaphepha babika imbiko enje.
Kodwa phela nxa kuwukuthi kukhona okukhona antifanele kube lobufakazi Ntungameli. Nxa kungalabo ufakazi kaphela uyinyuzipepha uzakubhala njani kungalabo ufakazi? Uphinde ukubhale njani ungakhulumisanga lomuntu, ukhulumisana ngalo muntu wankhona? Yikho ngikutshiwo ukuthi uyabona sesikubona okade kusenziwa ngabo Herald labo Chronicle sokutshintshile sokusenziwa ngabo Daily News. Yikho ngithi mina eZimbabwe kumbe ngumnyama ilizwe leli ukuthi lalabo abathembakala ukuthi bakhuluma into zeqiniso alikho qiniso. La ungasibala isitori sangikhona Ntunga kuyatshengisa ukuthi isitori sangikhona asila muntu olobufakazi ongami ukuthi mina ndobufakazi obu. Ngoba nxa usukhuluma ngesosi, into okuthiwa yisosi kuyini? Why into yangibona ingalabizo? Uyithethe ngaphi? Ungayimela yini kungathiwa sesiya ecourt? Andibona ngezinye izinto ezisuphayo. Kuqakathekile ukuthi ama-newspaper ayelandele lokho okuthiwa khona ngama-ethics, ngama-reporting ethics.
Hallo ke ngumnumzana Bednico Bebe umabhalane ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abaphila lejwabu elilombala ungaphelelanga i-albinism lababe lomhlangano eHarare wokunanza okwenziwayo emhlabeni jikelele ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo ele-International Albinism Awareness Day bekhuthazana ukungalahli ithemba ekulweleni amalungelo abo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umhlangano walonyaka oqoqwe inhlanganiso ya Live Albinism Initiative imanyanele ezinye inhlanganiso zabaphila lobugoga. UNkosazana Samantha Svanda wenhlanganiso ye Signs of Hope Trust uthi udubo olukhona lubandlululo oluveza ngabantu abanenge luqondiswe kwabaphilale albinism.
abantu bajwayele ukuthi inkawo kodwa ayisikho khona lokho. Singukhuthaza ukuthi abantu besebenzise ilanguage efaneleyo kumbe ulimi olufaneleyo nxa berefer or nxa bekhuluma ngabantu abale albinism. Khuthaza ukuthi sithi ngabantu abalobala. So abantu abalobala bahlangana lezinto eziningi ezishiyeneyo, i-discrimination, bayabandlululwa kakhulu even nxa kuyimsebenzi.
Inhlanganiso ye-Live Albinism ithi le mikhankaso yokufundisa uzulu nge-albinism ugoqela ezikolo, ezinkonzweni lakundawane ezishiyeneyo. Ngokunjalo sebelomeli wokufundisa ngisange albinism uBrand Ambassador wabo umculi uSandra Chirenge ojabulise abantu ngomculo wakhe. USandra uthi uhambela isikolo esenza imidlalo yokuzilungisela eyamadrama lomculo ekhuthaza abantu ukuzwisisa ngealbinism noma ebhekana lenkinga lapha lalaphaya.
Anti abangizwisisi sometimes ngoba mina I'm black, so ma abantu bengibona ngikhuluma nge-albinism baqala ukungibuza ukuthi kanti wena indaba ukhuluma nge-albinism yona awukho, you are black. So sometimes abantu abangithathi serious, but as the time goes on baqala uku-understand ukuthi albinism awusomkhuhlane, umuntu uyabe engaloyiwanga kodwa nguthixo ngumdali vele olungisa umuntu wakhe njalo.
USandra uthi usebenzisa indlela ezijene ukufundisa abantu nge-albinism okugoqela lo mculo awenzayo njalo elengoma ezihambelana nalo umsebenzi.
And then sometimes I do ama-drama ukuthi siyenze awareness abantu bafundi. Le album Ndamwana Cheso and then the other one Tshaiva Kachete.
Abantu abangenela umbuthano onanzwa minyaka yonke phansi komanyano wamazwe omhlaba bakhala ngobandlululo lokukhangelelwa phansi nguZulu okuqhubekela phambili kusenzakala kunye lokubandlululwa lasemsebenzini. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Ingcwethi zokulondolozwa kwemvelo zikhuthaza uhulumende ukuba abeke iziqondiso lemithetho yokwenqabela ukuphazamiseka komkhathi ukuvikela impilo yabantu ikakhulu abantwana lapho kwenjiwa khona amatshe aligugu. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende ukhuthaza ukusebenzelana nabenhlanganiso zikaZulu kwezokulondolozwa kwemvelo ezinjenge Environment Africa ukutholisa abantu ulwazi olwaneleyo ikakhulu abahleli endaweni ezenjiwa amatshe aligugu ngengozi ebakhona lapho bephefumula intuthu ephuma kumankampani yemigodi beqhuba imisebenzi yabo. Umnumzana Namojuma ngesinye seziphatha amandla senhlanganiso ye-Environment Africa osebenzela kwele Zambia lapho angumqondisi we-Environment Africa Zambia Trust.
Ye, yeah, iZimbabwe la ilama mines njenge Zambia. And sile mine efana le wangekholari company esewando. Lapho okule coal mining khona. Abantu abaningi bagcina sebegula imikhuhlane njengabo TB, imikhuhlane yesifuba. Abaningi babe ngakwazi ukuvela ngaphi khonoko. Ikanti kuyabe kuvela kupollution edust yona le air ivela kuma mines. So uhulumende umele abone ukuthi afake umthetho wokuvikela ukuthi abantu bengabi polluted.
Kunje ethi iningi labantu abahlala bucwadlana lalapho okwenjiwa amatshe aligugu besilela kulwazi phezu kwengozi ekhona lapho bephefumula intuthu ephuma emsebenzini yokwemba lawo matshe.
Ye, abantu abaningi baba bengakwazi ngoba nxa i-pollution iyabisenzakala phakathi komzimba wakho maybe over a period of 3, 4, 5 years. Kwesinye isikhathi 10 years ungakwazi suzaqalisa ukukhala ngokuthi isifuba sami, isifuba sami. Kikanti lapho wawuhlala khona, lapho wakhulela khona kwakule coal mining, i-dust yonke leyana wayiphefumula ingena phakathi kwesifuba sakho kuyakulandela. Andiyabona manje abantu abaningi baba bengakuzwisisi umfunesinesesithi hayi sengiloyiwe angikwazi ukuvela ngaphi. Andiyabona
ingozi kumpilakahle yabantu laba. UJuma uthi iba ngephindwe kabili ebantwaneni abayihotsha lintuthu bekhula ababa lenkinga sebebadala. Kungalesi sizathu uhulumende lenhlanganiso ezehlukeneyo bekhuthazwa ukusebenzisana ukubeka imithetho enqabela ukuphazamiseka kwesimo somkhathi lemvelo bajeziswe bamankampani adala umonakalo njalo esehluleka kulondoloza lezo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumavis Gama.
Ku-Life Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sixoxa labatsha abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship oluthuthukisa ubukhokheli kwezamabhizimusi ezombusazwe lokunye. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umdlali wenguqu odumile emhlabeni jikelele uCristiano Ronaldo odlalela iqembu leReal Madrid kwele Spain wetheswa umlando wokuqila ekubhadaleni umthelo kuholo alithole phakathi komnyaka ka-2011 lomnyaka ka-2014. Kwezamabhizimusi uhulumende uthi akasavumeli ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ngoba ilizwe litshaye inala lonyaka. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Davis Marapira utshele iphephandaba leThe Herald lamuhla ukuthi uhulumende usefake eceleni imali engamadola ngamakhulu amabili ukuthi athenge umumbu kubalimi. UMarapira uthi ilizwe likhangelelwe ukulondoloza imali ngamadola izigidi ezingamakhulu amahlanu ngokwalisa ukuthengwa komumbu phandle kwelizwe. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Amandla Nkomo othi mpela ilizwe liyitshayile inala lonyaka.
Well, into ekhona Chris ukuthi njengoba nje besibona lonyaka besibabaza izulu elikazamcolo elinephose ilizwe lonke jikelele. So nxa uhamba nje emaphandleni lapho uzathola ukuthi hayi abantu bayitshayile inala lonyaka. Ngakho uhulumende nxa ethi uyaqathanisa ukuthi kuzoba lamathani amangaki. Kwezinye indawo bebethi singathola ukwedlula 2.2 million tons lonyaka. Khumbula ukuthi thina njengelizwe sivame ukuthi sisebenzise about 1.8. So ke kukhangelela ukuthi umumbu wenele njalo umnengi kakhulu. So yisi sizathu engibona ukuthi maybe uhulumende acabanga ukuthi angavumeli import.
Kodwa sizwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe izulu line kakhulu kokuthi emasimini kugcine kusonakala. Akusoze kube lendlala yini kwezinye izigaba?
Indlala engaba khona Chris izobe ibangelwa ukuthi njengoba sisazi ukuthi kwelakithi ukuthwalwa kwezinto ukuthwala imithwalo isusa kwenye indawo elizwe isa kweyinye indawo zahambi kahle esithi ngesilungu ama logistics. So yinto engenza ukuthi kube lokusilela okuthile kwezinye indawo kubangelwa ukuthi abantu abenelisa ukuthi umumbu bawususe lapho omningi khona yefika lapho dingakala khona. Kodwa into mina engibona ngani ayingiphathi kahle kakhulu indaba yokuthi nxa uthi uyakhangela lapha eSouth Africa iprice yomumbu yehlile kwezinye indawo siyehle yaze yaba ngaphansi kwe-2000 rand per ton. Kodwa ungathi uyakhangela kwelakithi iprice iGMB ethenga ngayo umumbu ingaphezu kwalokho. So enye into ebingenzeka if kungavimbwanga ukuthi umumbu ungene abantu bebezawuthenga uchiphile la bawufake GMP ngeprice ephezulu. So ke yinto enye engibona ukuthi bazama ukuvimbela khona lokho.
Umumbu yokhanya ukhona ezinye ke izilimo ezifana labo ngqoloyi lazo zingazi ziningi okokuthi kazisoze zigcine lazo kuthiwa kazisathengwa phandle kwelizwe.
Hayi, ingqoloyi asingeke siyekele ukuyithenga phandle kwelizwe. Into ezifana labo ngqoloyi labo soya beans ngendaba yokuthi njenge soya beans kuhle vele kusilele yona inhlanyelo ukuthi even sibe lezulu elihle elifana lalonyaka ngendawo yokuthi bekungahlanyelwanga iswabhini zabaziningi izasilela. So amafutho okupheka angahlupha nxa kungathengwanga isoyabeans ngaphesheya. Okwesibili, nxa sithi akhangela ingqoloyi, ingqoloyi khona ihlanyelwa nje kathesi. Endaweni eziningi kwelakithi bekuthiwa khona i-last day of planting kubomhla ka-26 May. Ngezinye indaba engishoyo ukuthi futhi ingqoloyi ezaba khona isihlanyelo and izovunwa ngabo-October. So kusukisela manje kathesi kuze kuyefika lesi sikhathi sika-October kuyafanele ingqoloyi ithengwe ngaphansi. Asingeke sibe layo enelayo kwelakithi, maybe singabona ngomnyaka ozayo, ngoba yinto eniselwayo leyani iyathelelwa kayisetshenziswe izulu nxa uyihlanyela.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zokulima, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende wakwele South Africa usekhuthaze abafuya inkukhu esigabeni esincelelane leZimbabwe ukuthi baqaphele umkhuhlane wenkukhu owe-bird flu. Linkuthazo ilandela inyathelo likahulumende lokumisa ukuthengwa kwenkukhu, amatsiyane, inyama lamaqanda avela eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindaba ogatsha lwendaba zokulima kwele South Africa umnumzana Senzeni Zokwana kutshele bezindaba ukuthi uhulumende ufuna ukuthatha wonke amanyathelo aza kwenza ukuthi igciwane le-H5N8 leli lingagcinise limemetheke langena kwele South Africa.
Farmers along the borders are advised not to allow their chicks to wander around.
Abafuya inkukhu emngceleni weLimpopo bakhuthazwa ukuthi bangavumeli amatsiyane abo loba inkukhu zizulazule phandle loba zihlangane lenyoni, ngoba leli gciwane limemethekiswa kakhulu zinyoni nxa zingahlangana lenkukhu. Okungenziwa yikuthi inkukhu zihlale zivalelwe.
Ele South Africa selethule isinqumo sokwenqabela ukuthengwa kwenkukhu laloba yini okuvela enkukhwini okuthengiswa eZimbabwe. Lokhu kulandela imbiko yokuthi leli gciwane selibangele ukufa kwamakhulu enkukhu esabelweni saseMashonaland East. Ngakolunye uhlangothi, isiphathamandla senhlanganiso yabafuya inkukhu eSouth African Poultry Association, umnumzana Kevin Laven, uthi besabela ukuthi nxa leli gciwane lingamemethekela kwele South Africa bengalahlekelwa izigidi zenkukhu.
It has a direct and immediate impact on the specific.
Ukuhlasela kwaleli gciwane kungahlukumeza kakhulu emapulazini afuya inkukhu. Ngaphezu kwalokho kungaba lomthelela omubi kakhulu ngoba ungaphazamisa ukuthengiswa kwenkukhu lokuphuma kuzo elizweni jikelele.
Loba nje isilinganiso senkukhu lokuphuma enkukhwini okuthengiselwana phakathi kweZimbabwe lakwele South Africa kungekho kuningi kakhulu. Uhulumende uthi ukumemetheka kwalo mkhuhlane omemethekiswa njalo zinyoni ezilawo akudingi inkukhu eziningi ukuze uqale ukuhlasela. Umnumzana Zokwana uthi uhulumende wakhe uselaye ukuthi bonke abalamaphemithi okuthenga inkukhu lokuphuma kuzo eZimbabwe bawabuyisele kugatsha lwakhe bazazi bawaphiwe sekuphelelo umkhuhlane.
As a country we need to make sure that the products that reach our country are healthy and safe.
Njengelizwe silomlando wokubona ukuthi konke ukudla okungena elizweni kulungele ukudliwa ngabantu. Ukuthi ke la mapemiti azobuyiselwa nini kubaniniwo kuzokuya ngokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuqeda lumkhuba ukuthi bakhona abanye abathi loba besazi baqhubeke bengenisa inyama yenkukhu ezilomkhuhlane lo.
Ingcitshi zithi legciwane liyahlasela labantu ikakhulu izisebenzi ezifuya lezinkukhu. Labo-ke abahlaselwa yileligciwane babanjwa ngumvimbano, ikhanda, umphimbo, ubuhlungu bemisipha kanye lesihlabo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwabasakhulayo abeza eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lonkosazana Yolanda Mwanza.
Ngizizwa ngithokoza kakhulu, ngizizwa kungangifanelanga at times, but generally hayi, ngiyathokoza and I'm looking forward to uhlelo lolu.
Kungani usitsho ukuthi akufanelanga?
Ngiyazi abantu abaningi abake bazama uku-applyela i-program lenaleyi bayehlulekile, and ngambakhangele ngabantu abakhanya bele-direction empilweni zabo, bele-direction entweni abazenzayo, and nothing kindly. I really see with it. It's too successful for me to be able to make a shallow loan alone.
Guino wins with Ubelis Fisos of Ungana Shallow Loan.
Gulangame, one Omnoga or Hamba last year, Turpin to the one Casusel and Joe, which is Imandela Washington Fellowship, Uhamba and Jani, it kept us young Kona Yin.
Ukhangelele ukusungulula inhlelo na ezasiza abontanga.
Vele into yona le yathi sase ngiqalisile ku business yami. Kulo hlelo engiyenzayo lokufundisa amankazana asebephume ezikolo, sengiyabathatha amankazana lawo ngibatraine ekuthungeni kubidding yezigqoko and so forth.
Hello ke ngukhosazana Yolanda Mwanza ongomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
U-ambassador Nikki Haley omele eleMelika kunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ye-United Nations uthi ilizwe lakhe lihlolisisa ukusebenza lamanye kuhlangothi lwe-United Nations Human Rights Council. U-Haley utshele umhlangano wohlangothi lolu eGeneva ukuthi ilizwe lakhe liqakathekisa ukulwela ilungelo loluntu. Uthe ukuhlonipha ilungelo loluntu kuhambelana lokuthula. Uthe njalo ukungahlonitshwa kwelungelo loluntu kwenza ukuthi kube lempi zomvukela emazweni ajiyeneyo. U-Haley ugcizelele esithi ukwethula izinqumo zenhlanganiso ye-Human Rights Council ezijiyeleyo kwenza ukuthi abalwela ilungelo likazulu basebenze gadalala besenzela ukulwela labo abakhahlanyezwa ngendlela eziningi. Uphinde watshela izifundi ekolijini le-Graduate Institute of Geneva ukuba nxa inhlanganiso le ingayekethisa emsebenzini wayo kulakho ukuthi abantu bangayithembi njalo kunganqabelwa ukuhlukuluzwa kukaZulu. U-Haley ukubeke sobala ukuba eleMelika aliphumi kuhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council kodwa ke ifuna ukuthi iguqule ekwenzayo ukwenzela ukuthi ihlonitshwe njalo yenze umsebenzi wayo ngemfanelo. Uthe kumele kwenziwe ukuthi kungangeni kuhlangothi lolu amazwe aziwa ngokuthi akhahlameza uZulu. Okwamanje amazwe achiyeneyo ayahlangana abesedinga abantu abangena kuhlangothi lolu kungakhangelwa ukuthi ami njani kwezokunanza ilungelo likaZulu. U-Haley uthi lokhu kumele kuguqulwe ngoba kugcina kungena abantu abangalunganga kuhlangothi lolu. Uthe okunye kumele kwenziwe ukwesula isiqondiso sohlangothi lolu esibizwa ngokuthi yi-Agenda Item 7 esibandlulula ilizwe le-Israel. U-Haley uthe akulunganga ukuthi kubandlulule ilizwe leli ngoba lilizwe elinanza ilungelo likaZulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Abezombusazwe bakhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga kumalungiselelo okhetho lomnyaka ozayo. Ibandla le-MDCT selilandule imbiko ephume kuphephandaba le-Daily News lamhlanje elithi sokuqhamuke ukuxabana phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lonkosazana Thokozani Khuphe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo lichiya ku-Studio 7 Live Talk igama ngu-Chris Gande Lilale.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.